Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolisihlanu mhlazuku 7 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe.
Zithobelene esigabeni se-Country Park, lapho okuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo.
Njalo ubukhokheli esinabo emathisawuthi okunijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani.
Ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olukusebenzisa abantu besigaba hathi ama-primary elections. Umsakazo we-Studio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka engamachumi amabili isakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho weZimbabwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso wedocumentary yomsakazo we-Al Jazeera izolo eveza ukwebiwa kwegolide leZimbabwe ngabantu abathi balobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. I-documentary le iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel lalo asebenza laye umnumzana Ricky Dulan bezitshaya isifuba besithi bayenelisa ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze iyethenga igolide besebenza laye uMnangagwa. Kuhlandla la izolo i-documentary le iveze ingqungquthela ebikwa isebenza lohulumende weZimbabwe ekuthengiseni igolide lelizwe eDubai umnumzana Kamlesh Patin atshengisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera amahofisi akhe eDubai lapho athi uthola imali efika izigidi ezilichumi 10 million ngelanga ekuthengiseni igolide. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lithi selivale inotho yabantu abane abathinteka kudokumentari le. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe ngalesi sehlakalo esibi kangaka. Uphenyo yebo kambe kungathiwa kuyaphenywa, kodwa uhulumeni ulomsebenzi olula kakhulu lapha ngalolu daba, ngoba abaphathekileyo kulokhu kuganga okungaka babethwe ngamabizo. Njalo ngiza kuthi ngikhonapho ngithi nakakho ngokomthetho weZimbabwe ongaphezu komthetho okuthi ukuthi bonabo abathintekayo umthetho kufanele ubabophe ngokufana nayo ekugangeni okwethusa kangaka.
I-Reserve Bank ithi isivale inotho yabantu abane abaphume kulifilimu, kodwa abanye bathi kukhanya leli bhanga ligegelela imbuya lichiya ulude ngoba ingqungquthela eziphumileyo yazo kulifilimu azikabanjwa le notho yazo kayikavalwa
i asset freeze kumbe ngithi kubanjwa kwempahla libhanga elikhulu leZimbabwe i RBZ iqonde kakhulu iqonde nta kodwa ke ukuze sikholwe ukuthi ibhanga le lijonge iqiniso kakungabi lobandlululo ku asset freeze kumbe kubanjwa kwalezo mpahla kayivanjwe leyo mali kazilethwe lezo mpahla zibuyisele ekuhlengeni ukubhidlika kwelizwe leZimbabwe esikubona kwezemigwaqo esibhidlikile esingasaqedakali lokuthi imigwaqo ihlenge njalo igeneration yepower yeelectricity amandla kagesi sihlengwe njalo emanzini sizananzelela ukuthi amanzi ahluphe emadolobheni lasemakhaya igebhe imigodi kukhukhulwa amadamu kuvuselele amadamu kubuyisele ama-game fences ayifakwe eceleni kwemigwaqo konke ukubhidlika esikubonayo kuvuselele i-railways kuvuselele i-industry kanye lama-social welfare programs kanye lama-cadetship schemes okuncedisa abantwana abaku-tertiary education kayibanjwe leyo mali kayibanjwe ibuyisele kulezo nhlelo ezilokwenza lokuphathisa lokunceda uzulu.
Hello ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakoBulawayo ube umntungameli uphinde waxoxa njalo lomunye usomabhizimusi wedolobho lakoBulawayo umnumzana Bekimpilo Sithole.
Hey lokhu kubuhlunga kakhulu elizweni lakithi basala abantu bekhuluma bethi ama-sanctions ikathi namhlanje siyakubona institute sanctions esikhuluma ukuthi corruption and then ilizwe lethu leli ikakhulu emhlubulweni wethu lapho emandebeleni emathebeleni yilo eli-rich kakhulu kugolide sizubuhlungu kakhulu indawo zethu kazi zingaphakanyiswa kungela ama-infrastructure esiwabonayo kungela ama-developments esingakhuluma ngawo khona ngapha emathebeleni ngapha igolide likhitshwa ngabantu abaseduzane abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo yikho belwisa phansi lapho ukuthi igolide lonke likhambe ku-fidelity bekwazi ukuthi bazadinga indlela zona zokulithatha besebenzisa abantu babo khona ngale ngaphezulu bebanika izikhundla ukuthi becashe ngakho bekuncedisa ukuthi igolide leli lithathwe likhitshelwe ngaphandle kwelizwe. Kulusizi kakhulu abantu bahawula imigwaqo ayikho infrastructure ayikho but igolide liphuma ngobuningi balo ukuthi imali yangikhona igcinwa ngapi akwaziwa. Kubuhlungu kakhulu kananzeleli i-ordinary person kathesi bathwele nzima abantu bathwele nzima ukuphila kwabo ukudla ukuthi bedle endumauti bathwala nzima kakhulu ngapho sizikala kathesi egolide eliphumayo lisaphandle kwamazwe lincedisana ngabantu abaphezulu khona ngale abangaqanjwayo abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo ukuthi igolide lonke liphume.
Ungathini ngokuvalwa kwenotho yabanye okukhulunywa yi-Reserve Bank?
Hayi, imnikelo nje imnikelo leyo kuphele kuvalwa abantu nje amehlo ngokuya kwesikhathi imnikelo leyo layo iyahamba scot free lokhu sesikubone kakhulu eZimbabwe vele ke kwasuka khona kungena uhulumende lo we-Second Republic ukuthi abantu bayabotshwa kuhlalahlale sizazothiwa hayi sebe-scot free. Lakathesi nje kungaba kuqalisa ukuthi uhulumende sengenela kungani ku-serious kucike kudojwa abantu laphana but ngokuya kwesikhathi indaba yakhona iyabona iphelela nje emoyeni lokhu asila trust le-judiciary yethu ekhaya ilapha ekhaya
ezimali. Umnumzana Bekimpilo Sithole ngusomabhizimusi wakoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni. Kwezokhetho sithobelene esigabeni se-Country Park lapho kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo nkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. Kodwa kwezinye izigaba ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olokungasebenzisi ama-primary elections ukukhetha labo abazancintisa kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mahere uthi ngemva kokukhethwa kuzalandela uhlelo lokuhlola abakhethiweyo ukuthi bafanele na ukuba ngabakhokheli kulandele eminye imihlangano lezakhamizi lengcwethi andubana kumenyezelwe labo abazancintisa. umnumzana Mhlonipheki Ncube umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu hlelo.
Lokho kusayenzwa esingathi compilation yokuthi khona kuhambe njani, ngoba nabanomnethweyo, ngobani abangene kulezi zikhundla, ngobani abangene kulezi zikhundla. Kuzadinga ukuhamba kwesikhathi, kuzaphuma uluhlu lwabantu abanomnethweyo.
Uhlelo lolu luqhubeke njengalokho ebelikukhangelele yini? Akuzange kube le ngxabano kumbe le ngxaki ekukhethweni kwabazancintisa?
Hayi, ingxaki yazange zibe khona. Imota yabakhethisayo bebephuzile ukuyafika kwamanye ama-centers, kodwa abantu endithina ngikhulumisana labo kwizindawo ngezindawo bathi bafikile kuzona lezi ndawo, abantu laba abanomnethwe bazavetwa bekhonfemwe yiphathi ukuthi hayi balelungelo lokuthi bangamela ibandla lethu le-CCC. Uma sebekhonfemiwe-ke ngemva kwalokho bazahamba futhi bekhetha kuhle-ke, sebekhethwa nge-citizens, okuthiwa yi-citizens forum. Kuzabizwa njalo ama-citizens abakurejista e-CCC bebesebesenza ukuthiwa yi-consensus, besebekuthiwa hayi kulaba abantu abanomnethweyo ngubani elimbonayo engabe fanele ukuthi emele ibandla. Then kuzakhanya ukuthi hayi nxa abantu abaningi bengani bafuna lo, abanye befuna lo, kube sokhanya ukuthi hayi ngubani ofunwa ngabantu abaningi, nguye-ke ozathathwa libandla ukuthi emele esimele ku-CCC.
Lisuka lapha kuyini okulandelayo ngalolu khetho?
Emva kwalokhu-ke nxa sekuphumile oyi-1 inguye-ke kuzaba le mhlangano emkhulu ezabehanjwa isenziwa ngamawadi ngamawadi, besethulwa ukuthi laba yibo sesibakhangelela ukuthi basimele babe ngamakhandidethi kukhetho oluzayo, kususela kumongameli kuzikefe kukhansila. Bazabe behanjwa besethulwa ngamawadi ngamawadi, ngama-constituency ngama-constituency, kumbe kube le-provincial rallies, kube lama-national rallies.
Alo-ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingeni esenkayi. Siphinde saxoxa lomnumzana Solani nje Mnyamamoyo umgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleland South ukuze sizwe ukuthi baluqhube njani lolu hlelo esigabeni sabo.
Inomination yamakati 20 sike saba lokuphazamiseka nje material ukuthi yafika late, ufikele late kakhulu thine esihlala emakhaya. Sasayikholekta ekuseni, sesikholekta ekuseni uyakwazi mama Sithandekile, abanye abantu ikakhulu bahlala ezindaweni ezisemakhaya lapho kungela migwaqo. Kwasithatha isikhathi ukuthi siyofika endaweni lapho abantu abahlangane khona kuma-centers amawadi abo. Okusijabulisileyo abantu bayithanda inhlanganiso yabo. Size zaqeda ngabo 7 ntambama okubonisa ukuthi uhlelo kade luhamba kahle. Ama-counselors kakhulu sithole indawo eziningi kakhulu ukuthi bevele benomnetha umuntu ebeyedwa okungasoze kusishayisa ikhanda ukubana sixoxisane labantu ukuze sithole umuntu oyedwa. Kubo-MP lakho hhayi izindawo nje ezingazilenga tinkinxa ngaphambani zindawo ezintathu lapho amakati 20 abanomnethi ama-MPs ayi-2 kweyindawo 3 okuzasibonisa ukuthi simele sihlale phansi lama-stakeholders sikhulume sincengane sibonisane njengabantu bephathi eyodwa kube sokuqalisa ukubana sitholo yedwa ozamela isizwe sabo. Uyawazi lapha abantu abafuna khona izikhundla, omunye nomunye uzabe sebhala ilisti yakhe ethi mina ngicela ngikhethwe lapha, kodwa hhayi abantu basebenzile. Sesilindile manje, silinde ubukhokheli sekumele siyequbungula sibone ukuthi kona indawo zihambe njani. Njalo ubukhokheli esinabo emakisawuti okungijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani, bebenomnetha even abantu umuntu ongazange ethole ichance okufika solongo bemazi ukuthi vele basebenza naye. konke lokhu sijabulise kakhulu ukuthi kubonisa ukuthi abantu babambeni. So thina sihlaba umkhoso hodwa nje ukuthi nase siqedile konke lo bonakale ukuthi imajority imnominatile simele sibambane izandla simncedise ukuze ebe nguye ozothatha isizwe se conference yakhe esiqaphi sewukenani ukuze sikhone ukubana siwine ama-election la esiyakiwo ngeqiniso hhayi abantu balokujabula okukhulu kakhulu akufani lama-primary ngoma-primary kusala esinye isizwe eseceleni singasahambisani lesinye sesidivide abantu kodwa bazamile abebandlela ehlulekayo bangena kumagruphu bekhuluma bezama indlela ezinengi ukuxabanisa abantu be-triple C kodwa bona bathi hhayi siyakwazi esikwenzayo la ma-leaders ethu siyakwazi kakhulu ngibonge even i-diaspora ebekhuthaza abazali babo ukuthi bayofika endawo lapho esibabize khona njalo basimelela kwaze kwaba sisikhathini sokuthi bebehleli whole day belindile ngoba liyazi imigwaqo yakhona ukuthi iyahlupha yezimoto zezishotele ukuyafika ezindaweni kodwa umsebenzi usebenze kahle mama sithandekile.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Kobulawayo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Swithan Chirowodza uthi uhlelo lokukhetha abazancintisa solufike emaphethelweni njalo ulandule imbiko ethi kule mizamo yaleli bandla eyokuthi kuncintise abesishoneni kuphela endaweni eziningi.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umsakazo we-Studio 7 namuhla wenelisa iminyaka engamachumi amabili usakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. I-Studio 7 yaqala ngomnyaka ka-2023 isakaza ngolimi lwesiNgisi kuphela. Kodwa ngemva kwenyanga ezintathu yasiqala ukusakaza ngendimi zesintu. Sithumeleni imbono yenu ngomsebenzi wethu. Liyakukhwabitha na? Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uZulu ukuthi engaphatheki ekunatheni utshwala ngesikhathi sekhefu lePhasika. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court usuvume ukulalela udaba olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora ukuthi ukhetho lungenziwa nxa uluhlu lwe-delimitation lungalungiswanga. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithina sanibonani Studio 7 sanibonani yelele zimbi indaba madoda lapha kithi zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe zimbi sihlale nje sihlale emkhokosini. Inkinga esinayo nje lapha ikuthi ipolitiki yakithi Studio 7 isitshintshile lokho yatshintshiswa izanu namanje abantu sebengene baphelela phakathi abasakhulumi ngepolitiki abantu sebekhuluma nge-tribal politics. I-tribal politics zina lokhu akuhlangani ngoba vele isithuwa sakithi sithi chinyunyu babili komba ugatsho uluka isithuwa sakithi. So into ungayibamba wedwa izatshelela. Manje mina bengicabanga ukuthi abantu banikuthiwa njengoba isizwa bekhuluma lapha la ku-Studio 7 abanye bakhuluma bathukana. In politics you don't thuka, uyakhuluma ama-points akho into ezahlale umuntu esemqondweni yakhe ehlale naye. Manje ungakhuluma uthukana hayi akusebenzi ngoba lokho omunye lomunye okuzwileyo uthathe lahlele edustbin ngoba ngeke ugcine mhlambe ekhanda lakho mina into engizamayo lapha ukuthi asikhulume into vele esiyibonayo ukuthi yanga siyekele tribal politics zeni namandla nje vele tribal politics yafaka izandla manje dathi thina vele ngena phakathi futhi angazi ukuthi siza kulungisa njani elele kunindaba amadoda lapha asazi ukuthi sizokulungisa njani siyabonga
sanibonani usigezele sanibonani bafowethu niyaphila okuyisa lapha umncedisi Ndlovu ngikwele South Africa ngibulisa bonke abantu bakwamthakazi uma ngibala abantu bakwamthakazi ngibala abantu abasemadebheleni nasemidlands ngithi cela isikhuzele ugawule bantu bakithi gawule uyahlupha ugawule sefuna nezimbambi nezethu izandla abathengisi bezindini lapha yale nto adengicela kuwo wonke abantu besindebeleni ayekeni amaphathi ezishiyona yena lokhu ishintsho azolenza iphathi ezobeka ushintsho ezimbabwe MRP kuphelelela ilungelo labantu bakomthwakazi abantu basemajefeleni lasemidlands okuyilokho okubalulekileyo ngaze nivote nizowakhumbula amazwana alikho ishona elizofaka ushintsho ebantwini bakithi alikho ibandla lasempumalanga ezofaka ushintsho ebantwini bakithi la bantu nje balanda ukuzotshotha igolide lethu nomnotho wethu wonke womthwakazi ayikho nje into abayifunayo nokuthi behlumeke abantu basemandebeleni sibonge
salibonani 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 ma-studio 7 salibonani ma-studio 7 salibonani ma-studio 7 ngimegama lami engumuntu kuronkomo undabuka ngaseribhani ye hhayi kuqinisekile okube kukhulunywa ulwana ubhuti athi yena hhayi donki engadlisute kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingene iganga yayikho sethi ukhuluma iqiniso kanye sibilisa iliqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala umfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba yinto eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala nakusebenzayo ngesikhathi sempilakalelile ezulu lisina lilima nzima lisenzani ligela lapha lala nayithembi zanu nasi zanu yeyakhona lekathi sitshaya qeda umnotho wonke mase bethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba base bethatha iinto zonke sebezifaka egcekeni sebeyichaya manje kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abaleshona elazana le ndebeli liyababonta abantu bezanu ukuthi bale umuve njani ukuthi usathane udlalela njani kiwo
and esinye into esiyicela kakhulu ebantwini bakithi ustudio se abantu bakithi izinduna osobhoko abantu besindebeleni komthwakazi abayeke ukwethusela abantu bebajethi bevotele izanu ngaba bona baholise izimoto nalokho abakutholayo benikeza igovernment yabo leyelisela ngiyabuze kufunikeze lutho thina abayeke ukuthi bephushe abantu bakithi bevotele ozanu emaphathi esisiyoneni le laba bantu nje abasithandi ba-pretend angazi ukuthi abantu bakithi ababone ngani ukuthi ezimbabwe ziyahlukuluza nje azitshelanga kahle ngenxa yamashona la abhede kodwa manje bafake embusweni bawenza abantu abanye babhizi ngabo-system babhizi ngabozanu alikho nje ibandla elesishoneni ezofaka ushintsho ngaphandle kwe-MRP elomqondo othi kunqunywe izwe esenjalo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Izisombululo ezivela eAfrika ziyagxila ekuletheni inguquko kungxaki ezitshiyeneyo ze-21st century. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, ngesikhathi esethekelela kwele-Ethiopia kusikhatshana esisanda kwedlula. Obunye ubufakazi bokuqakatheka kobukhokheli base-Afrika yisivumelwano esalotshelwana phansi ngolwezi, Second Cessation of Hostilities Agreement, esokuqeda ukulwisana kwele-Ethiopia ngasenyakatho kwelizwe. Lokho kuyimpumelelo enkulu njalo kulinyathelo eliyaphambili elisindisa abantu futhi litshintshe izimpilo. Imibhobho ithuli njengoba ukulwa sokumile. Ukwephulwa kwamalungelo abantu kwehlile. Usizo lokuhlenga abantu luyageleza. Solufinyelela phose bonke abaludingayo. Inhlelo zokuphila kwabantu ziyabuyiselwa eTigray. iTPLF isibeke phansi izikhali. Amabutho aseEritrea lamanye amabutho angasiwo kahulumende asebuyelile. Ukuxoxisana ngokuzinikela kwabaxazululi benhlanganiso ye-African Union abavela eKenya laseSouth Africa besekelwa yiMelika bekubalulekile kakhulu ekutholeni lesi sivumelwano. I-AU izaqapha ibone ukuthi isivumelwano lesi siyalandelwa. Siyazamukela izithembiso ezenziwe ngabaphatheke kulolu daba ezokuvuma ubudlova obube khona kanye lempumela yazo ebuhlungu. Kutsho uBlinken, ukuvuma ukuthi kwaba lobudlova obenziwa yizo zonke inhlangothi kulinyathelo elibalulekileyo lokuthola ukuthula okugxilileyo. Sikhuthaza abantu base-Ethiopia ukuthi balandele izibopho zabo, basebenze bebambene njalo babuyisane, kodwa kube lokujeziswa kwalabo abadala amacala. Ukulungisa izikhalazo eziletha ingxabano lokwehlukana ngemihlobo yiyo yodwa indlela yokuqeda umjikelezo wodlame lezombangazwe lolwemihlobo enyakatho, e-Oromia, lakwezinye indawo. Njengoba sibambe iqhaza kuleyo mizamo, iMelika inikeza kokubili usekelo lobungcitshi lolwezimali. Noma kunjalo, ngenxa yokuthi ukwakha ukuthula okunaphakade kuphazanyiswa yibunzima kwezenotho ele-Ethiopia elibhekane labo, iMelika izaqhubeka isebenzisana le-Ethiopia kwezomvikela, kwezokutholisa uzulu ukudla okwaneleyo lokunye. Kutsho uBlinken, sizaqhubeka ngokusebenzisana kwezempilakahle kazulu. Sakhele phezu kweminyaka eminengi yokubambisana kwethu ekulwisaneni le-HIV AIDS, futhi siqhubeke silwisane lobhubhane lwe-COVID-19, njalo siqinisekise ukuthi sonke sikulungele ukubhekana lobhubhane oluzayo. Sizaqhubeka ngokusekela ukuthuthukiswa komnotho wase-Ethiopia. Sitshala izigidi lezigidi kwezempilakahle, ukukhula komnotho, imfundo, intando yeningi, kanye lekuvikeleni indlala minyaka yonke. Futhi sizaqhubeka sisekela abantu bokuza, iziphepheli kanye lalabo abephulelwa amalungelo. Kukho konke esikwenzayo, kutsho uBlinken, injongo yethu ngeyokwakha ubudlelwano obuqinileyo phakathi kweMelika le-Ethiopia, obuqinisekisa ukuthi singakwazi ukugcwalisa izifiso zabantu bakithi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi amazwe omhlaba jikelele kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo oveze ukwebiwa kwegolide leZimbabwe. Zithobelene esigabeni se-Country Park lapho kubikwa khona kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa zikhona kusihlwa ngo 7:30 malanga wonke.